Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku lwezizalwane zalelo lizwe ngokuphatheka kumisebenzi yobugebengu.
Yebo, sicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni okuqale izolo kugqitshwa lamuhla.
Kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenza ke.
Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku kulelo lizwe okulemisebenzi yobugebengu okwenza ukuthi abanye abavela khona le kwele South Africa babazonde. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abukuza ikakhulu abangela maphepha okuhlala ngokusemthethweni kumele baxotshwe ngoba iningi labo liphatheka kumisebenzi yokuganga besephula umthetho. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Ben Cabangani Chabalala.
Angiyiboni ilicebo elihle. Ngibona ngathi bafuna ukuzithathela umsebenzi wamaphoyisa bawufake ezandleni zabo. Angeke kusize ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo, okuyinto okufanele ukuthi ukhulumende weSouth Africa ayingenele kakhulu, abone ukuthi bonke abantu baphephile ngenxa yokuthi khumbula ukuthi uma kwenziwa leyo nto angeke yenziwe kuphela kungeladlame. Into zeSouth Africa siyazazi. So uma belimaza umnotho waseSouth Africa ngenxa yamaforeigners babe zinto engekho right. So thina sithi u-government we-South Africa akayingene lento ayikhuze ayikhalimele ngenxa yokuthi kwawona lawo ma-foreigner ayisibo bonke abangela maphepha. Bakhona ama-foreigners abasemthethweni abasebenzela kahle e-South Africa abangela inkinga. So thina sithi u-government we-South Africa lweZimbabwe kababambisane bahlanganisa inkulumo kungabi khona udlamo ngenxa yokuthi ekugcineni singabantu sonke njalo lathi siyafisa ukuthi siphilisane kahle labanye.
Manje ngasitshela ukuthi lina njengabantu abadabuka eZimbabwe lihlezi njani, alichaywa luvalo na nxa lisizwa imbiko enjalo?
Uvalo njengabantu abadabuka eZimbabwe luyazichaya kakhulu ngenxa yokuthi abanye bethu sizele khona lapha eSouth Africa, sinabantwana sihleli lemuli zethu. So ngizathi mphumile ngisiye emsebenzini ngabe ngingakwazi ukuthi endlini lapha engishiye khona imuli kuyasala kusenzakalani, njalo lami endleleni ngabe ngingakwazi ukuthi kuzayenzakalani lapha engabe ngihamba khona. So uvalo luhleli lusichaya ke ikakhulu ebantwini baseZimbabwe abasebenzisa ama-transport ngithi amatekisi abagibela besiye emsebenzini. So uvalo luhleli lukhona kakhulu ngoba kawukwazi ukuthi lapho ozoyehla khona uzohlangana lani usiye emsebenzini, kuze kube ngcono kulabo abahlala endaweni ezifana lasemakhitshini ebalungwini ngoba lapho kungathi kusaphephile udlame alukabi khona kakhulu. Kodwa endaweni ezifana lasemalokishini nakwezinye indawo siyake sizwe nje ukuthi hayi kube lesivuka mpuzana abantu bagijima okwesikhathanyana. So asiphephanga, asiphephama. Kungakho ngithi sicela ukuthi abaphetheyo basilungisele indaba leyi ingaze imemethe kakhulu. Ngibe sengisithi kubafowethu ababuya ezweni laseZimbabwe, siyacela bakithi, siyacela labo behlise uzame udlame ngenxa yokuthi ezinye izinto ezenzakala eSouth Africa siyazidalela thina. Abantu bekhaya sebavuka ubunyamazana lapha eSouth Africa, yibona sebetshontsha kakhulu, yibona sebebamba inkunzi, babamba inkunzi baze babambe lathi esibuya la bekhaya abafowabo. Thola ukuthi banje inkunzi banje ngomfoweni. So le nto le ibuhlungu kakhulu. Abantu bekhaya besicela ukuthi baziphathe kahle endaweni yaseSouth Africa, kwenzela ukuthi noma abasiphetheyo besiyasikhulumela, besikhulumele lathi singabantu esibukeka sisezingeni eliright ngelokuphila, esikwazi ukuphila labanye abantu, ngoba angeke bayesikhulumela uma singabe siqhubeka thina siletha udlame manje endaweni yaseSouth Africa. Kodwa ke besicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenza inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe. Ukuze besiphathe kahle abantu beSouth Africa, kasiqale thina sihloniphe indawo yabo, sizihloniphe lathi, kwenze ukuthi sibe lesithunzi ezweni laseSouth Africa.
Hello ke ngumnumzana Ben, cabangani Jabalala isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla. Ngaphansi kwalolu hlelo kulolwe continuous assessment and learning activities kumbe ikhala lona inenge elikhonona ngokuthi lithwalisa abantwana abavela kumndeni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuemoyo, utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi abasuthiseki ngendlela uhulumende ahlele ngayo imibuzo ayibuza abantwana besikolo labazali ngohlelo lwekhala. Umoyo uthi kungaba liphutha elikhulu nxa uhulumende engekela ulandela izikhalazo zabafundi ababalisi labafundisa labafundi esokuthi aguqule lolu hlelo alwenze lwaneliseke.
Imbuzo ivele yakhandwa ukuba abantu bengayikhuluma ngezinto eziqakathekileyo, kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenzakele, kube lokukhonona ukuthi kathi indaba singani siqala phansi. Thina kumele sihlaziye iminyaka eyisikhombisa lapho i-curriculum leyi ekade siqalele khona. Okunye akade kuyindaba egudwini ebantwini ikhala, indlela lamasu okufundisa. Konke lokhu siyakunanzelela ukuthi uhulumende njengoba ade engakugxilanga kikho imibuzo, uyakwazi ukuthi kazimiselanga ukuthi akulungise. Yikho abadala abafundi ababalisi engafunanga ukuthi bekhulume ngakho. Kodwa-ke njengoba imfundo ingeyethu thina abanikazi babantwana, imfundo ingeyethu thina abanikazi belizwe, singalibali ukuthi kulezi nsuku umongameli uhlale etshela abantu ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Lathi-ke sifuna ukwakha imfundo yethu, asisoze sime silabazali, asisoze sime silengani ukukhuluma kuze kulungiswe ngendaba yokuthi uhulumende abhadalele indleko zemfundo. Uhulumende alungise indaba yekhala ihambelane lakhonoko kuze ikhono esesilibonile kumbe ubuciko esesibubonile emntwaneni ngakuyegxilwa khona phikhala igxile ebucikweni womntwana. Asisoze sime ukuba ngumsindo ukuthi uhulumende kungumlando wakhe ukubona ukuthi izikolo zonke ziyenelisa ukuthi umntwana noma ekusipho isimo afunde. Engabe ngumntwana oyisigoga, engabe ngumntwana okhubazeke ngenye indlela, kodwa isikolo lesikolo kumele sibone ukuthi siyamemukela umntwana lo.
Lugqitshwa nje lolu hlelo kuyini elikukhangeleleyo njengenhlanganiso, nguquko bani elikhangeleleyo?
Thina njenge-Atuzi sikhangelele ukuthi uluhlu lwekhala njengoba le kuyicompetence based curriculum. I-curriculum uluhlu lokuhlela lwezemfundo olugxile kwezobuciko obuthile sibubona emntwaneni. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi ama-resources, izinto ezidingakalayo, zivela kuye, hhayi ukuthi kube ngumlando wabazali. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi izikolo ziba kuzinga elizenza umntwana angathwali nzima ukufunda, ukuhlela nokukhetha indlela afuna ukuthi afunde ngayo. Lokhu sikutsho ngoba inzira masanga commission report yamtshela uhulumende ukuba nxa engena kulolu hlelo ngaqalise isikhwama okuthiwa i-Education Equalization Fund esiyiso esizamncedisa ukuba enelise ukukhokhela zonke indleko ezihamba lezidingo zomntwana.
Lo-ke ngumnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro utshele Studio 7 izolo ukuthi uhulumende uzaziqakathekisa izikhalazo zikaZulu ngalolu daba. Kusenjalo, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Patricia Chabalala, utshele iStudio 7 ukuthi balobela uhulumende ngalolu daba.
Bona njebe kukhedo buhle kodwa kuyahlukuluza ngoba kuyadura kakhulu. Asonelisi thina ukuthenga idatha njalo izikolo eziningi azila ilakhi i-access to i-internet. Futhi njalo kunjalo lolu hlelo kuyatshengisa ukuthi lo ngumnyaka lo ngonothike kwenza kube nomkhandlo phakathi kwabantwana. Kuqubethe kakhulu kulento ezikuleni lona lukhipha nje 30% okuthi kumali kuhlekwe kuhle lwahlekwa kuhle nje akumelanga kube nobunzima obungako bokudura obokuthatha isikhathi obokuhlukumeza abazali ukuthi benzele abantwana ikhala. Hayi, lusithathe senzile
kahle kahle. Kuyini okukhathaza abantwana lapho ukuthi beqhube kuhle izifundo zohlelo lolo?
Okukakhulu ukuthi kumele ba-researche baye lapha nalapha baye lapha bezidinga ne-topic yabo. So thina imali yedatha silayo zebeka abantu abazali abaningi abasebenzi ngabantu nje abahleziyo yehlula nabafoni zabanawo nabanye abathi bale mali bebekhala kuthi hayi lokhu kuyasehlula nebazi yakhona sisonelisi. So abantwana abaningi bakhompyuthas nabe-internet kuphinde kube njalo kuletha ukuhlukumezeka ebantwaneni. Bathola ukuhlukuluzwa, ba-abuse nje, bahlukunyezwe sexually yonke into nje. Kuletha nje ukungahlaliseki kwabantwana
labalisho ngani ukuthi bengabe behlukuluzeka lapha.
Umntwana ahambe seyadinga i-research esiya-research achayisane labagami le bamdlwengule kumbe nje bamhlukuluze bamtshaye ngoba kwesi sikhathi abantwana labo uyaphuma ahambahambe uzuphume bawusingena ntambama ebayadinga sidinga kathi akumbonelanga ubani akumbonelanga ubani. So khona ukhana kubi kakhulu ngoba kuthelela umuntu abantwana labo sebethatha i-advantage yokuthi kuthiwa ngiyadinga iya-researcha yena besezihambele endani zakhe esiyakwenza umlungezo ebalethela inkululeko enkulu ukuthi bazenzele nje ubathanda ubugama. Thina sikhula besenza i-agriculture siseprimary kuthiya phezulu kwezile kwaba kulutshwana kungabandleko sekuyahlupha kube ndleko eziningi njalo nabatitshara abafundiswa ngakuhle nabuhlelo bebabezabaluvisisi okukangcono luyekelwe nje nxa kuzukuthi kwehlule kubulusiswa zonezo izinto noba kasinamali singabayanga siphakathi kobunzima asinamali yokudinga idatha sifundisisa abantwana labafoni wona la akhona singayimali abantwana abaningi badikeka besiyacela umntwana ngumntwana kumele aphiwe indlela engizikelayo engaweli ezingezini thini.
Selokhe lwaqalayo lolu hlelo lake laba lethuba yini lokuthi likhulume ngalo lababalisi kumbe lohulumende kumbe lezinye nje inhlanganiso abakaze bebuye ukuzokhuluma ebantwini?
Abakaze bona abakahulumende bebuye kodwa izakhamizi eziningi zikulethe uthini uhlelo kubhubha ukuthi lawa Progressive Residents Association bekhala ngabe kuthiswa kubahlukumeze kakhulu. Yikho okwasenza ukuthi besixoxisana nje singabawazi ngalo. Sibe nohlelo njengebhubha sixoxisana nabawazi, nabawadi chairpersons ukuthi bakhulumisana nabantu bagade information, badinge information yokuhlukumezeka kwabo. Sayicompayila, sayithumela, sithi ayithumela siyibhubha kumnini. Usekretary wethu we-education uBheki Moyo ukulungisile lokho umnike sikigadalala nathi i-executive bancedisana nabawa-chairpersons bethatha i-information ebantwini izakhamizi.
Lo-ke ngumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Chabalala obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC izavula ugwalo loluhlu lwabavoti iVoters Roll ukuthi uZulu ahlole abone ukuthi amabizo alotshwe kuhle na lokuthi avele ekhona na kuloluhlu kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika ngolwesithathu lweviki ezayo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kamphe ixesha lokungena esikhundleni alungisise umnotho welizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Emsakazweni kaStudio 7. Hayi, siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Namhlanje zokukhuthaza lamabalaleli bakaStudio 7 ukuthi hayi, manxa sirekhoda singarekhodi abe made madoda amarekhodi. Kasirekhodeni 1 minute, loba 1 minute alama seconds ukuze ukuthi ubale ama-odibe maningi. Njalo singarekhodi daily ukuthi uthole ukuthi umuntu userekhodi landelisela hayi. Sifuna ukuthi sinikeze labanye lawa ama-chance ukuze injani lawo berekhodi abo ama-message funde. Wonke umuntu i-message yakhe funde lapha kuStudio 7. Sifuna ukuthi wonke umuntu kuhambe ngokufana nayo. Ye imeseji ingadluli irekodi ingadluli i-1 minute, hayi 1 minute some seconds ime kungene yomunye la njalo 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 ungarekodi daily ungarekoda namuhla la urekodi noma kuvikezayo ukuze ukuthi labanye la befundwe. Ye siyabonga, hayi lapho ndlabeni zokukhuza nje kuphela akukone ngizokukhuluma.
Salibonani kuStudio 7 ihlobo zethu silibingelele ngentambama enhle kontungamili awubaki labo president Jeremiah khona ngapho bantu benkosi lonke labo gifts tobe. Ake ngithi thathele ithuba ngamafitshane ngithi mina sicela ukuthi umongameli uMnangagwa uma ese announce ama dates of election ehle announce loku resigna kwakhe ukuthi laye futhi use resigna. Okwesibili ehle echo futhi ukuthi uMthuli Ncube laye ahla resigne ngoba kumehlulile okwezimali. Sizwile mhlankwana sokuthiwa kuzanywa ukuthi khona kube la ngani kulokuthi ama business ayasolwa ukuthi indaba ekhweza ama basic commodities abo, kanti umuyo owabatshelayo ukuthi khona umuntu ulelungelo ukukhweza izinto wathi ongelalutho lokukhweza akhweze ibhulugwe lakhe. Lamhla sebakhondema akusebenzi njalo. So siyacela ukuthi konke lokhu ehle kubeke ehle resign yena ngeparliament yakhe ehle igcine ku-operator eyidissolve ngoba iparlamente izoba khona ngemva kwama-election namafitshane. Kela ukuthi lingenzele ifeva lingitsheleleke uhulumende weZimbabwe mashonaland. Njengathi thina bakomthwakazi ngapha vele sikhathele ngokusebenzelana lamashona ngendlela abasiphethe ngayo basidilize kakhulu. Angibonge.
Litshona njani Studio 7? Litshona njani Studio 7? Siyabonga ngokusipha indaba ezinhle. Ngithanda ukuthi ngikhulume mayelana ngamadoda la ezanu PF athi wona abambusinessmen yiwo abafuna ukuthi babakhiphe embusweni. Into abayenza iyahlekisa kakhulu ngoba namhla sibe sithi bona kasibuyele futhi siyethenga izinto eSouth Africa sikakuyabe kungasela jude siyala sinoke sibhodiswa ndawo yinye kathi vele bona you can rig the election but you can't rig the economy. Nanko kathi isikhathi sokulithwa lisenzima. Zamanini ukuthi lilungise sibone, sifuna ukuthi sibone lapha eliyakho. Idolari lizangelime ukuwa, lala lonke lisiwa, thiwu izaze liphume kuphela.
Salibonani basakazi be-Studio 7, yalibingelela labalaleli. Hayi, siyabezwa abantu bayathabela lawo ma-Hopkins special o-Anglican Sibindi, bethi sibanda laba bethi kona khona abantu beZimbabwe bayathanda ukusola. Sirayithi sisole ngama-Hopkins ngoba iZimbabwe kayisathenji. Izanu PF lomu omubi sengaba ngama-Hopkins okutshaya abantu. Izanu PF iyakwazi thayisela abantu. Ubabona bethule sobe sesaba ukufaka ukhetho. Kuningi elikucabangayo vele izibozi zodwa ukuthi lihlukumeza abantu. Bese mangala abantu bemathabhelelendi. Unxa ungafuni i-CCC wayo ungavoteli izaphumbu, voteli i-MRP. Dani ukusukuma sibili uqinisa imihlathu siyavotela izanu PF. Lokuhlupheke sikuhluphekayo. Athe sabaningi babuya befile emazweni kathi sikunje ukukhunywa ngedudulu. Abaningi basazonyamalala kodwa yethula abazali lama-youth obhuti bethu besupport izanu PF. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi lokuhlupheka lokhu kanti bona baphila kuliphilizwe. Bathenga ngaphi bona, bahamba ngaphi bona bangaboni ukuthi izanu ihlukumeza abantu. Kathi sibabevala bethi bona kuthiwa ye ama-opposition yakhweza izinto ukuze izanu isolwe. O-TM laba balamashezi abantu bezanu PF. Osiphatheleni laba balamashezi ama-ministers ezanu PF. Yiba babathumayo kodwa abafuni ukukhuluma iqiniso ngoba vele bona batshontsha yonke indaba. Yikho besithi ngabantu be-CCC abayenza izinto zikhwele kanti yibo abayenza izinto zikhwele. So sikhathele ngebandla lezanu PF. Lalontini la ingamuzwa that day sesithi yena i-CCC ithwala abantu ukuthi be-register followers ngoba efosi abasela abantu. I-CCC ingaba namabhasi okuthwala abantu shuwa. Usebhuko lamanga untini shuwa. Uzuzani kuzanu PF kwapho ngama-overt abaholi lutho. Lalo we-FA ubhizi ye-CCC siyehlulekile kwama kwathini kanti bona bayenzani be-EFL. Kayekele bona ukuthi sizehlulekana ukufaka amalunga ethu.
Mbingeleli enkundleni, livuka njani basakazi? Hayi, siyavuka basakazi, ngithemba liphilile. Hayi, siyasizwa isikhulumeli sezano. Ubaba lowu okuthiwa ngu-Angiston Sibanda, siyamuzwa. Into ekhathazayo ngalowu baba, ucabanga ukuthi izano ikhona into eyenzela ifavor abantu baseZimbabwe. Izano yafakwa ngabantu baseZimbabwe, izano kufanele isebenzele abantu baseZimbabwe, ingasebenzi ngathi yenzela abantu ifavor. Kungalungisa umgwaqo wodwa osuka eHarare usiye eMasvingo, kuyakhuluma iminyaka leminyaka kuthiwa izano i-new dispensation iyasebenza ngomgwaqo wodwa elizweni. Kambe uma kusiyathenga ama-helicopter asisoli sikhulumeli sezano Angiston Sibanda, kodwa abasolayo bakhuluma iqinisa njalo vele kuyatshontshwa laphana. Singazi mhlawumbe wena lawe bayakuchathekela lokho abakutshontshayo, yikho uzwakala sonke isikhathi uhlala udifenda kakhulu. Kodwa-ke hhayi, siyakwazi ukuthi lawe udifenda isisu sakho ngoba kukhona okutholayo. Kambe wena ma ubhekile awuboni yini ukuthi abantu bayafa ezibhedlela? Kumbe yikuthi wena lawe ungomunye oyelatshwa ngaphandle kwamazwe, yikho ungakuboni lokho? I-government uma isenza izinto ingayenzi izinto ingathi yenzela abantu ifeva. Kufanele ikuzwisise khona lokhu ukuthi kuwumlando wayo ukuthi ibone ukuthi omunye lomunye umuntu ozalwa naseZimbabwe uyathi uma egula uyathola loba iphanado esibhedlela. Hayi lokho kukhulumayo ukuthi abantu indaba besola. Abantu kufanele besole vele ngoba into laphana zikhambi kahle. Mhlawumbe lawe ngelilanga uzakuzwisisa khona lokhu. Uma ungasayiphiwa imali yokuthi uyelatshwa ngaphandle kwamanye amazwe uzokubona.
Basakazi we-Studio 7, sanibona. Angihlale phezu kwedaba angachitha isikhathi. Sizokuthi uhulumende uthenge ama-helicopter. Hayi, kuyahlekiswa kwaseZimbabwe, kuyahlekwa laba kufika. Angawani ama-helicopter ezibhedlela kungela mithi, ezibhedlela kungela mchini. So ama-helicopter angawani ngoba uzamthwala lowo muntu umphudumise ngaleyo helicopter ufuke umenzeni kungala mithi kungala mchini. Ah, kweZimbabwe bekuyiplan nje ukutshontsha imali kwabo labo mnanga kwabo bavela abantu bahlala baphila ukutshontsha. Bekuyiplan ngoba sizwile intengo yama-helicopter bofanele ithengwe ngayo lentengo bona abayithenge ngayo, okukhomba ukuthi nje bekuyiplan ukuthi batshontshe imali bese becasha ukuthi bathenge ama-helicopter. Kodwa imali eningi ingene ezikhwameni zabo ngoba uma i-helicopter izabiza 2 point kodwa kuthi uyithenge ngabo 10 point. Uyabona nje ukuthi bekuyiplan ukutshontsha imali kanti babeneli bona bazatshontsha kuze kube abeneli na bazatshontsha kuze kube nini? Hayi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni njengeminyakeni edluleyo kugoqela lasemaphandleni lapho labezempila kahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha labo nxa sebethe balimala ngenxa yokuthi ijwabu labo lisuka ligugudeke lingenelisi ukuzivikela kunhlansi zelanga. Intatheli zindaba iStudio 7 uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Banengi abantu abasebenzisa amafutha achiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thedius Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempila kahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela iCarolite, iMovette kanye leEpiderm kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe
kwatha. Sasingathungeki sona iskini selikona ukuthi kubambane izinyama. Sathase sithwele nzima, sasicasa luza izimali eziningi. Uthi manje wane limele kangaka linyazwe ngamambodlela bangana bani. Ezethungwa ngapi manje? Sahambe sahambe esibhedlela kwathiwa umntu kwathungeki lo. Inyama lezi bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo seMathebeleland North kuhlangothi lwezempila kahle olwe epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba ama hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa ukuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwangkhona obviously it is difficult ngendaba yokuthi iskin sakho vele sesifragile sona ngokwazi.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i product claim aba limited ku society, it means laba kusebenzisayo abangeke bebe banengi njalo siyabe sesisiza umphakathi.
USenior Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa eZimbabwe uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Yakula indawo esingathi thina it specific nxa senza ama patrols senza ama stop and searches siyathola ukuthi ama drug lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunoku
Sibonga ndaba.
Ngesikhathi senguquko kungakahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungesiko esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle ngakala ungaizibekelile kumsakazo weVoice America sithulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo weVoice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela. Ugatsha olubona ngezemfundo lugqiba lamhlanje uhlelo lwalo lokuhlaziya imfundo olwekhala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.